siyinhlanganiso yezakhamizi kobulawayo, iBulawayo Progressive Race Association. Besebenza ke lapha sihlongisela ukhetho ukubana abantu sibahlomise. Besebenza lezi inhlanganiso ezesite. Sibuye sisebenzele abakhok trust, sasebenza futhi le-BVTA, iBulawayo Vendors Association. Esethemba ukuthi mhlaka 23 abantu bazabe sebebona ukuthi hhayi abantu labantu esababona sifuna ngathi kwaba ngikhasi ongcono ngulo, ongaba ngumember of parliament ongcono ngulo, well, ngase hawa ngama-presidential ngulo ngenxa yokuthi lawo bekhulunywayo laba abantu ade bekhona. Isikhathi ezihlukene ukuthi umuntu ade sekhelwa ukuthi hhayi lungivela semazi thina saye simbone lokuthi vele wavela ngakhi. Besibalekela khonokho ukuthi abantu ababona abantu babebazi bangathi kusasa baqalise ukukhuluma izinto zokuthi umuntu wavela ngathi. So-ke abantu babonile esethemba ukuthi bazwisisile bazakhetha ngendlela abakhetha ngayo. Futhi besingabathukuzeli ukukhetha abanye kodwa sithi bona abantu abakhona apha wena lo osomkhombile ngiyozabona nxa ungena ebhokisini ubona ukuthi uyamkhetha. Well, okunye ebesesikhuluma ngaso sikhethayele mhlawumbe besikhuluma kakhulu ngendaba yokuthi abantu bahloniphane, abantu babe lokuthula, abantu bangaxabani, bangaxatshaniswa ngokuthiyana kwembono, bangaxatshaniswa ngokuthiyana kwama-political parties abasuka kiyo, abanye vele bengama-independent kungabaxabanisi khonokho. So-ke esilethemba lokuthi kukhanya ngathi imeseji leyo lapha koBulawayo sibona ngathi ayi ingalingeni lebantwini ngoba eqinisweni khathesi njengoBulawayo kulo silungisele ukhetho sokuhlanganiswa ezimbili asikahlangani lokudlwangudlwangu kumbe labantu okuthiwa kade besilwa mebetshana. Xa kungabe kukhona engxesha besingakuzwanga siqale nje kungabantu engxenye yababili abathathu baye bangento zabo sibili kodwa eqinisweni owakathi sibona ngathi hayi abantu bengathi kulokuthula la malungiselo sibona ngathi ayahamba ngoba siyabona lapho ukuthi abantu izex yabona sabe lapho ngela ndawo zokuvotela ungela zikolo sibona amathenti asefakiwe khona kuyasithengisa ukuthi kushuthi hhayi into ziyahamba sibona amathenti sibone la mapolisa asekhona elinde amathenti sibone futhi labantu bonayo bezekho ngabona akuyo bazavotisa abantu labo siyabona bephithizela khonapho ezikolo lapho kuvotela khona siyababona bakhona sibona labona abazavotisa sifuna kulabantu abahamba abazavotisa basesendaweni zabo esilethemba lokuthi kuzahamba kuhle ukuthi mhlaka 23 ngo-7 o'clock owekuseni ampolling station avule bese sigqugquzela futhi abantu ukuthi bantu benkosi khona kwaye sazi kusho ukuthi ukuvota kulilungelo lakho ngoba yingxenye la ukubana wenze isinqumo ngelizwe lakho. So-ke sithi thina asihambe mhlaka 23 ngobuningi bethu sihambe siyovela futhi sifike ngesikhathi sikakhohlwa ukuthi isikhathi sabekwa ukuthi ngu-7 ekuseni kuseyavalwa ngo-7 ntambama. So ungamele u-7 wantambama hamba kusale sikhathi kwenzela ukuthi ungafika lapha ingxenye ukuthi hayi ibizo lakho alikho lapha lilaphana wenelise ukuhambe khonaphana. So-ke isikhathi siqakathekile abantu sonke sivukele khona njalo sibe lengxenye yokuthi sikhethe lowo muntu esimfuna ngoba nxa singayanga abantu bazasikhethela abantu besesikhala futhi kusasa. So nanti ithuba asilisebenziseni ngokuhlakanipha.
Abancintisayo laba abalehlelo ezilohlonzi na elizikhangeleleyo njengabalwela ilungelo loluntu njalo lingathi amalungiselelo aqhubeka kuhle futhi lilokho likhuthaza abantu ukuthi bayivota.
Kulabo abancintisayo, yes, bakhona abantu abalenhlelo kodwa esikuqala esingathi sabantu becaca ukuthi abagala umuntu obalohlelo khathesi ngoba bezofuna ukuvotela. Abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngaphi esiya ngaphi ehamba le-community esebenza le-community kumbe ekhuluma ngey'nhlelo zokuthi ngeloba isigaba sakho yibantu bekudinga. Bathi lo bengazi osephonga ukuthi sakathi esingenxa yokuthi sefuna sokulokhetha sefaka lokhu lalokhu abantu bese hathi bo bathi umuntu enjalo uyingozi ngoba uyagcina sethe nxa esevotele futhi anyamalale azayibonakala futhi engesokusebenzayo sokusondela kuma-elections.